kwaka Tesla nqani ngekho khona ngale kodwa ama reports engiwatholayo wonke njoba siyaphana nje ngokusa kwamalanga ngokwenzakalayo kodwa ukukhanya umsebenzi uhamba kuhle kakhulu nama reports esiwatholayo akuyakhanya ukuthi umsebenzi uyahamba lanqanje kulokunye kubambeka abathile emsebenzini eminingi kodwa abanye yenza umsebenzi omuhle kakhulu umsebenzi uyahamba sibili uyatshengisa ukuthi kuyakhombisa ukuhlisaba ukuthi i-consistency yena kayilahlekanga izabuyela njalo endaweni yayo
kodwa nxa sikhangela ukudilika komnotho ogaliboni yini ukuthi abantu bengalihlamukela besithi selehlulekile ukulungisisa umnotho mhlawumbe bavotele amanye amabandla
konoko ke ngicela uNkulunkulu asigcine siphila kuze kufike ke umhlaka 3 ubone ukuthi akukho ebantwini konoko impumela yakhona izakhombisa konoko kulokuthula gankasa kulokuthula akulamsindo wonke umuntu ukhululekile ukuthi agankasele ngakho ke asilindeni sibone impendulo impumela ezaphuma zatshengisa njalo iyakhombisa ukuthi iZANU-PF yenzani njalo abantu bayibamba njani
ngisho lasemangwe kanye laseGlenview South ubona linqoba
kakhulu iphekiwe yavuthi imbiza esokusele ukuthi sichakulule kuphela